Isilindo samabhasi eHebron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiya phathisa impahla etshiyeneyo. Abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo ibhizimusi siyehle okwamagama. Umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu i-50 pula ngelanga. Abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi.
Business hayi abantu abasahambi njengakudala. Kudala abantu babehamba kathesa khona amabhasi anje suka eswela kumbeabantu ayi-30 ngokuyasuka amabhasi angayi-5 kuze kuphume 2 or 1 abanye aswele abantu mali ayisabhodi akusela mali.
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Lokuzini abalapha eBotswana ngathi kudala babengayenzi umsebenzi lo wenziwa ngabazimbabweni. Babengathengisi, babengenzeli abona amashedula kathesi kwakungela since sibe kwakungekho kungeko. Amatshela ayesithi amazizulu wathengisayo kuphela kathesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye osebenza lomoya omnumzana Derek Sibanda laye uthi akusela bhizimusi. Uthi abantu sebebona kungcono ukuthumela imali ekhaya uthi izihlobo zithenge impahla khona.
Ngiwakhangela iminyaka le before sangakayibona ukudown lapha ngezikhathi lezi amabhasi o-20 ms ba ngu-6 5-6 igcwala wonke right now yena le i-1 le feyisinde ukuthi igcwale. Abantu sebefathisa babuya but akusafani nakuqala, kusafani nakudala. Kanti futhi abaningi kathi sesifunda kungcono ukuhambisa iy'mali iyetshintshwa phambili sebesiya kumkhulu ngokuningi.
Kodwa uSibanda uthi noma kungawuma njani kwele Botswana kangacabange ngokuthi aphindele ekhaya.
Ukuthi thina vele sesijayele ukuthi thina siphanda ngapha sithola ngapha. Mina sokungaba nzima kimi ukuthi ngisuke lapha ngingaqalisa impilo entsha ekhaya ngoba angilani isoseincome yabe ngiyenza la ntweni yabe ngithengisa like ngasukanle mali yami la end up using that money or dig deeply into my pocket. So abasekhaya bathi ngizaa much better for now bale other means bathengisa abanye basebenza they used to that life here.
UTendai Mafungaitse osebenza ucele lamabhasi ahambele eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo.
Kunzima kuya kakhulu even ngoba uthathe 200 pula amalanga anina kunzima 200 pula phela yakusukelesa kuyithola emabhasini phela yabo akuthiwane le before lockdown khona yana kukwes even abantu abaphathisi phela asizi leba singenze njani phela sifuna ukubuyela ekhaya and sihlale lapho kuze asithole lutho phela.
Amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi. Inombolo zabeZimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuyakusoma kulabo ababhizinisi ezimota ezithwala uZulu. Ugwalo olukhitshwe iofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela eZimbabwe ikakhulu besebenzisa umngcele weRamokhobane selehle kakhulu. IBotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekeli ezivela eZimbabwe kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-South Africa kube sokulandela ele-Zambia. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele-Botswana.